Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Abathenga bethengisa impahla labatshayela imijova bayala ukusuka egodini lapho kumele kwakhiwe khona amavinkili amakhulu. Osomabhizimusi abalisifiso sokusungula amabhizimusi eZimbabwe bakhuthazwa ukuthi bawavule ngesiphangiphangi. Sizalethulela okukhulunywe yiKhomishini yeZimbabwe Electoral Commission elokhu ibhalisa abantu kugwalo lokuvota. Ilizwe leZimbabwe lingaguqula na izenzo njengalokho okufiswa lidala leCongress leMelika elithi lokhu kungenza ukuthi kube lobudlelwano obungcono phakathi kwamazwe la. Kulive Talk uhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama namhla sihlolisisa osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wangena esikhundleni sikamongameli. Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp unombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokubulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapas 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 am 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp laku Facebook ku VOA Ndebele.